iqiniso ukuthi abantu imeni abalalo uthando ngenxa yesizathu sokuthi kabasakholelwa entweni esingathi iburegister ukuze beyefuta. Ngobana ingakhulu into esiyinanzeleleyo noma sakhuthaza abantu, abantu kabaselayo into enothiwa yokubekezela. Ngoba ku-APCR le entsha bona kuthatha ithuba elide kakhulu ukuthi umuntu oyedwa ayenelise ukuregister. Ngoba nxa umuntu oyedwa ezathatha 10 to 15 minutes to 20 minutes to register, uqeda abantu uthando. Ngoba uzathola ukuthi ilayini iba ende and umuntu egcine ephela uthando. So ngokubona kwethu thina kakhulu ukuthi ngabe sizama ukuncenga abantu kakhulu isizwe ukuthi if you understand ukuthi I know kuluhlelo lwakhona. Ngeke mbuyela futhi emuva mfowethu Nkomo. Abantu nxa bekhangela kakhulu isimo sokurejista sifanana athu lokurejista kwabantu bezanu-PF nxa berejistela ukuba yi-membership yezanu-PF. So kusuka abantu kubaphiqe bengazwisisi ukuthi behle bezitshele ukuthi nasi siyarejista ngezanu-PF nxa inika abantu amakhadi awezanu-PF ezama-members abo bayenza exactly registration sebebona ngani already sebehle besiyavota. Okungukuthi kusokudinga ulwazi oluningi ngiphinde ngisole leveki ngoba iveki ayizange ibe le-awareness kakhulu ebantwini, azange iphume phandle.
Njengehlanganiso eliyabakhuthaza yini ikakhulu abasakhulayo njalo kahle kahle bathi kungani bengaphumi ngobuningi?
Abantu kungikhona bezaphuma ngoba siyabakhuthaza ngayo yonke indlela. Into enjabulisayo kakhulu ukuthi ikakhulu ontanga sebekubona ukuthi kufanele ukuthi uyarejista ngoba akunantanga ongakhulumiyo ngokuyarejista. Lelo liqiniso ngeke ngilifihle lelo Nkomo ngoba sikhuluma labo nsuku zonke. Abanye ngakade ivele sibathwala ngezimota besiyarejista yebo ezigabeni ezijeneyo.